siyabonga jonga lo mavela sinhlanga nyahuye siyalambukela mthwakazo muhle ku studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 5 mhlaka 6 ngonkwenkwezi 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende usehlulekile, sonke siyazi ukuthi kuthangi kuphuma ugwalo lokuthi u-Reserve Bank Governor usethe yena usezakhipha imali yaseMelika afake okuthiwa ngama-bond notes.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende we-ZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile, njalo akhulumisane loZulu kudingwe indlela zokulungisisa umnotho welizwe.
Ngiyabukisa ngoba abantu bethetha indaba ngendlela engayisiyo, kodwa thina abantu abesenza i-marketing yakhona masiyo ukubona sisizwanana, sibonke into esiyenzayo and sikhiphe ephepheni, sizasinezela thi sizuza abantu bethu abazabuya bethenga into zethu.
Umbiko wokuhuga abathengi oyethulwe libhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe usubangele inkulumo. Kuwoza Friday siledlalade elitsha likaCharity Dube ongomunye wabaculi besifazana beZimbabwe abalutshwana asebengene emculweni kamasikandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo aphansi komanyano weZimbabwe National Agreement Platform athi uhulumende weZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile, akhulumisane loZulu weZimbabwe kudingwe indlela zokulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Umanyano lo ube lomhlangano eHarare namhla ongenwe ngamabandla aphikisayo achiyeneyo agoqela ele-MDCT kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela i-Crisis in Zimbabwe Coalition. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abaningi bethukuthele ngokubhidlika komnotho, njalo besithi uhulumende weZANU-PF sokumele achiye intambo zombuso. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli isebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Kumalo.
Uhulumende usehlulekile, sonke siyazi ukuthi kuthangi kuphuma ugwalo lokuthi u-Reserve Bank Governor usethe yena usezakhipha imali yaseMelika afake okuthiwa ngama-bond notes. Ama-bond notes lawa sokusitsho ukuthi sesibuyela laphana basitshontshela khona imali kuma-foreign currency account. Sebebonile ukuthi sebentshontshile njalo bathatha izikwerede endaweni eziningi, sebefuna ukuthi basithathele imali yaseMelika bayisebenzise bona ngaphandle, bese besebenzisa ama-bond coin ukuyabhadala lezo zikwerede. Kufanele ukuthi nje basithathele mahhala lapha bathatha khona imali. Osokusitsho ukuthi uZulu sesibuyela nje kudubululwano lokuthi sesingangena kuma-supermarket kungela kudla sokuthengisa inkuni. Sesaqalisa futhi njalo ukungena kwamazweni esakhelane lawo sisiyadinga impuphu lesitshebo ukuthi sigcine imuli.
Kodwa usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi akunjalo, abantu abasola ama-bond notes la ngabantu abangaziyo ukuthi bakhuluma ngani.
Uza kutsho njalo ngoba uvele isithunywa sokuthi abuye azobhidliza uZulu waseZimbabwe ngembijana le ebeseselelayo, lanxa kade kulidola ubusazi ukuthi uyalala ngesibomvu. So nxa esithi thina kakunjalo okuyikho yikuphi, ngoba nxa esithi yena usinika ama-bond notes, i-bond note yona leyo ngeke ngaphuma layo eZimbabwe ngiyithenga ngayo eSouth Africa kumbe eBotswana, kumele ngithenge eZimbabwe. Ngizathengani eZimbabwe ngoba amakhampani asezehluleka ukuthi bathenge izinto abazithengisela zona ngaphandle kwelizwe besebenzisa ama-bond notes, babe bengasela US dollar. Osekusitsho ukuthi sesiqalisa futhi i-black market yokuthi sesizafoswa thina ukuthi siholiswe ama-bond notes. sigijime seke ku black market nqangile 1000 dollars yama bond notes ngifike ngiphiwe 800 dollars sengidlelwe $200 ukuthi ngigijime ngiyethenga ukudle godle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT sixoxela ekobulawayo. Umbiko kuhuka abathengi oyethulwe libhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe usubangele inkulumo abanye besithi ibhanga leli lichothoza uhulumende weZANU-PF. Umbiko lo uthi, "It's time to take a stand. There comes a time when one says enough is enough." Uqhubeke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame njalo abe lesibindi enze into eqondileyo. Uthi, "Stand up for what you believe in, your inner convictions. Stop making excuses and show your true courage. If not you, then who? All of us collectively have a duty to stand up and be counted. We have taken a stand, and we are standing firm." Lanxa abanye besithi umbiko lo uchothoza uhulumende ngokwehluleka ukubusa kuhle njalo ukhuthaza uZulu ukuthi avukele umbuso obunango kwethulwa kwembiko yokuhuka uZulu kuBarclays Bank, umnumzana Dennis Mambure utshele iStudio 7 ukuthi umbiko lo awulani lezombusazwe. Wengeze wathi abakuthengisayo ngalumbiko yizikwelete abantu abangazicela kubhanga lakhe ukuze benelise ukuthenga izindlu. Sixoxele ngcwethi kwezembiko yokuhuka lo kuthengisa i-marketing unkosazana Sandra Mapurisa.
Barclays Bank, ngiyawuzwisisa ngoba ngiyake ngisebenza umsebenzi we-marketing. So umbiko wabo futhi ngiyawuzwisisa ukuthi angeke ngiwuphambanise lokuthi yi-politics.
Lenza njani kahle kahle emsebenzini wenu nxa kuyikuthi kukhona elifuna ukukuthengisa kodwa umbiko wenu ulakho ukubangela inkulumo ngomumo oyabukhona ofana nje lo wezombusazwe eZimbabwe kathesi?
Ngoba abantu bethetha indaba ngendlela engayisiyo, kodwa thina abantu abesenza i-marketing yakhona masiyo ukubona sesizwanana sibona into into esiyenzayo and siyikhiphe ephepheni sizasinede lathi kusiyizise abantu bethu abazabuya bethenga into zethu kumbe bebuya besenza izinto lazo.
Nxa inkampani ingethula umbiko wayo wokuthengisa usuke uphehle inkulumo njengalo oweBarclays, ungathi lokho kubangela na ukuthi okuthengiswayo ukuthengwe kakhulu kumbe uZulu avula amehlo ngalumbiko?
Ngathi mawuye simasho njalo kodwa test abantu bazakhuluma ngakho kakhulu and then labantu be-marketing ilokhu yabo emisethen sezazuya bekhuluma ukuthi hhayi ayilokhu elingicabanga ayisiko kinesi adithi kusho ilokhu lalokhu lalokhu and ngendlela naleyo abantu abaningi bazabakwazi ngendaba ye-Barclays indaba yale yama-mortgage. So mna ngibona kwami ngibona ukuthi it's a good thing izinto ezine-controversy phakathi but bona in a way
Unkosazana Sandra Mapurisa ingcwethi kumbiko yokuthengisa kumbe eyokuhuka uZulu i-marketing.
Ikhasi leFacebook leVOA iNdebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa ama-video azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho i-video nge-email ku-studio7news.com lo ba WhatsApp ethi 0012024650318. Ngizaphinda njalo 0012024650318. Studio 7 umsakazo ukulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Uhulumende sesungule uhlelo lokukhulumisana loZulu eZimbabwe ngendlela zokwehlisa ubuyanga osobubhahile elizweni ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Imihlangano le yenziwa phansi kogatsha lwezemali lentuthuko yezomnotho ijonge ukuphuma logwalo oluzasetshenziswa kumizamo kahulumende yokwehlisa ubuyanga. Umnumzana Masimba Kuchera ongumqondisi we-Center for Disability and Development uthi kuyadanisa ukuba umhlangano oqakatheke kangaka wenziwa usungwe isiphangiphangi, khona kudingakala ukuba kube lokukhulumisana okubanzi ukuze kuphume ugwalo oluqotho oluzaqeda udubo lobuyanga.
Bekumele uhulumende laye abuze sokulesikhathi uze sincedisane ukuthi ama poverty reduction strategy papers ethu abe eqinile ukuze abantu makhaza bengawelwa ngama problems ukuthi i strategy sethu siya singaqinanga.
Umqondisi kugatsha lwezemali umnumzana Eria Hamandishe uthi ujabule kakhulu ukuba abantu babuye ngobuningi babo kangaka, ethi belembono lemicijo emihle kakhulu okumangalisayo, njalo ebathembisa ukuthi bengesabeli ukuba uhulumende uzachiya imbono yabo enje ngabomo.
We are certainly going to take almost all of their contributions on board.
Sizathatha phose zonke izikhalazo zikaZulu nembono yawo sizingenise kugwalo oluzavela ukuba udaba lobuyanga lulungisiswe, noma singasoke sithathe konke ngokupheleleyo kodwa sizazama sibili.
Ukutshela uthi kuzadingakala ukuba uhulumende engenzi izinto ekhangelane lokhetho kuphela.
Ubuyanga obukhona lapha eZimbabwe bukhona sibili, njalo ngibona njengani uhulumende through ama ministries bayazama ukuthi babhale into ezingenza ukuthi ubuyanga lobo buphele. Kodwa udubo ngolokuthi sebekhangele i-election ka-2018, so bayagijimisa izinto ukuthi in 2 years sibona ukuthi sibe senze kanje.
Iningi labantu likhuthaze ukuba abalimi besekelwe ngemali ezwayo yezikwelete, intengo yezilimo layo ikhuphuke ukuze babe ledlabuzane lokuqhubekela phambili ngalo msebenzi. Abaphila ngokuzenzela bakhuthaze umhlangano ukuba ufike ebantwini lasemaphandleni ukuze benikeze imbono yabo kulokuphelela emahoteleni amakhulu emadolobheni. Ukutshela uthi yikho ethi ubona sesifitshane isikhathi.
Bekumele sibe lama program sibile afika ku 2025 uze kube le continuation. Nxa into le ingaphela ngo 2018 siya sesihlangana njalo sibonisane njalo engxenye ukufika 2023 lapho kulamanye ama election. Angikubona kuyinto elungileyo ukuthi ilizwe lisebenze ngokuthi ama election akhona nini.
Imihlangano le yokuzwa amacebo okuloba ugwalo lemicijo elakho ukuletha intuthuko elizweni lokuqeda ubuyanga ikhangelelwe ukwenziwa kwamanye amadolobha agoqela iMasvingo, Gweru, Bulawayo, Mutare lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe abasebenza kwele Botswana bathi kuqhubeka kusiba nzima ukuphila kulelo lizwe lanxa besebenza gadalala ngoba iholo labo liphansi. Kubika uMartin Gwenya.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lezisebenzi elentathela izindaba ngendlela bomama, iningi eleZimbabwe kwele Botswana lithi akukhwabitheki ukusebenzela phandle kwelizwe. Ongumbalisi unkosazana Marilyn Ndlovu uthi abaphathwa ngendlela efana lezolwenze eBotswana ngoba bona bengabukuza, ethi basebenza amaholo amade njalo iholo liphansi lingalingani labekhaya.
Ukuba iworker kwelinye ilizwe lingasolakho kudifferent kakhulu from nxa ukwelakho ilizwe. Ngoba izithi zendawo ezinjengabo Botswana ngenxa yokugcwala kwama expatriates kwenza ukuthi ungasahlonishwa lokuhlonishwa ile holo lethu liyabe liphansi ukudlula laba lapha eBotswana.
Kukanti intatheli izindaba uBrian Dube osebenzela eHowbron uthi ababhali bekhululekile ngoba bengabantu bemzini bese saba ukuthi bengazithola sebexotshe elizweni.
Hayi, ukusebenza njengonozindaba elizweni elingasilo lakho asonto elula ngoba awukho ngini usemzini, kuba nzima ukuthi ubhale kuphi uchiye kuphi, ikakhulu kuloko okulohulumende phakathi uyabusesaba ukuthi bagcina sebekuncitsha amaphepha lawo ngabhala izinto ezingathi aziqedakali. So kuyinto enzima kakhulu.
Intatheli zindaba zilinanze ilanga lazo ele World Press Freedom Day mhla zintathu kuNkwenkwezi, njalo kutshengisa ukuthi ele Botswana selehlile ukuhlonipheni imisebenzi yentatheli zindaba. Omunye umama osebenza eHowbron uNkosikazi Thembile Sibandla uthi yena njengomuntu omdala njalo elemuli kubuhlungu ukufulathela imuli ezophanda kwenye ilizwe, laye ubefisa ukuthi ngabe laye uthazela ilanga labomama ngensonto ele Mother's Day elemuli yakhe.
Kunzima ukusebenza phandle kwelizwe nxa ungumuntu ongumama, ngoba ikaningi abantu abangamama siyatshiya abantwana ekhaya bekhangelwe ngabantu abanye abantu, bekhulisa ngabanye abantu abangasithina. Isizwe zethu sihlala zingakhululekanga ngoba siyabe sifisa ukuthi ngesihlala le muli zethu labantwa bethu sibakhulise thina ngendlela esithanda ukuthi sibakhulise ngakhona.
Iningi labeZimbabwe lithatha noma yiwuphi umsebenzi ukuziphilisa, libalela isimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 sabonongolo Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama uthi umnotho weMelika uqhubeka uthuthuka njalo kusiba le misebenzi eminengi. Uhulumende wele Kenya uthi sezavala inkamba ezimbili ezinkulu ezigcinelwa iziphepheli zakwamanye amazwe, okuza kwenza impilo yeziphepheli zizinkulungwane ezingamakhulu amane eze kulezi nkamba ibe nzima. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Emhlanganeni wamalunga edale leCongress lakwele Melika mhla ka 18 ngenyanga edluleyo kwamabasa odume ngezokulwela ilungelo loluntu wakwele Taipei uGologli Jijme oyayisibotsha sezombusazwe okwesikhathi eside, uchaze ukuhlukunyezwa lokutshaywa kwakhe ekubotsheni kwakhe kaninginengi evalelwa kwele China phakathi komnyaka ka 2008 lo-2012. Uqhubeke ethi ukuhlukunyezwa lokuphathwa luhlubhu kwezibotshwa zezombusazwe ezeTibet kwele China lokungananzwa kwamalungelo oluntu kuqhubekela phambili njengalokho okumunyethwe ngumbiko oveza ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele China ologatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba. Lumbiko uveza njalo ukuba uhulumende wele China lokho ezenzela santando engananzi ilungelo loluntu ikakhulu ezigabeni zeTibet. Ukujalulu luthi iziphathamandla zeChina zichaya kakubi ngemvubu, izibotshwa ziphose zibizibulale ikakhulu ezeTibet. Lusipha njengesibonelo udaba lodume ngokulwela ilungelo loluntu uTenzin Shodrag owayesebenzela inhlanganiso ezizimeleyo wagcina esifa ngemva kwensuku ezimbili ekhululiwe ebulawa ngamanxeba okutshaywa lapho evalelwe. Ekwethulweni kombiko lo ophathelane lezamalungelo oluntu ophuma minyaka yonke, unobhala wogatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State John Kerry uqonqosele ukuba uhulumende kumele bakwazi ukuthi ukuhlonipha amalungelo oluntu kuqakatheke okungakanani ekubumbeni ukuthembana lokuhlalisana ngokuthula phakathi kwabantu. Wathi njalo kulithuba elihle lokubumba ukumanyana ukuze abantu basebenze ukuthuthukisa amazwe abo bendawonye.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeCastlelager Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki. Yalandisa uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu lethulothulo lizemukela iqembu lengezi platinum enkundleni ye-White City, ikanti enkundleni eluveve iqembu le-Chicken Inn lizadibana lelebulawayo City, kuthi ngasemandaba iqembu elihamba phambili kumidlalo yalonyaka ele-FC Platinum lizanqikelana lele-Harare City. Ngensonto iqembu le-Mutare City Rovers lizadlala lele-Haumine enkundleni ye-Sakupa. Iqembu le-Capes United lizemukela iqembu le-Border Strikers, okuyilo lodwa elingakabi lomklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka. Lo mdlalo uzakuba senkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-Wange lizatshana leqembu le-Dynamo senkundleni ye-Colliery, kuthi ele-Triangle lizemukela ele-ZPC Kariba enkundleni ye-Gipo, kube sekusithi iqembu le-Islanders lizemukela iqembu le-Chapungu ngase-Papa Field. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kusungulwe umncintiswano we-John Landa Nkomo Top 8 Tournament ozadlalelwa ngamaqembu azabe kundawo eziyi-92 eziphezu kwengalane ngesikhathi isigaba se-Southern Region Soccer League sifika phakathi laphakathi kwesizini. Lo mncintiswano usekelwa ngemali ngumnumzana uRaji Modi owenkampani ye-Liqua Hub, yena ofake inkulungwane yezinhlanu zamadola aseMelika. Lo mncintiswano ubizwa ngegama likaMuyi owayengumsekeli kamongameli welizwe uJohn Landa Nkomo. Ekhuluma emkhosini wokusungulwa kwalo mncintiswano okusemthethweni namhla emini, umfowabo kaMuyi uPhilip Nkomo ubonge abaqoqi bawo ngokukhumbuza uZulu ngemisebenzi kaJohn Landa Nkomo. Lo mkhosi ungene ungabemuli yakonkomo, abameli bamaqembu kanye lenkokheli zenhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission. Ngiyimeli Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ithi woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi.
So kwisikhathi sokujayiva manje kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje silidlala elitsha lika-Charity Dube ongomunye wabaculi besifazana beZimbabwe abalutshwana asebengene emculweni kamasikandi. Kubika uBenedict Nhlapho.
Izintombi lesizwe zeqembu likamasikandi elizibiza ikwezi elihle bevula idlalade labo ngengoma ethi bantwa bethu phindelana esikolweni lelilizwe selifuna abafundileyo. Lendlalade elithi zanda ziyagezana umsebenzi wentombi endala uCharity Dube odabuka eManama eGwanda. UCharity ubumbele liqembu ngo-2014 ndawonye lo-Apetit Kongcube ngemva kokucula kwesikhathi eside eqenjini lamabala engwe. Uthi njengelinye lamazibulo kwabesifazana abasemculweni kamasikhandi kukhulu azalakho.
Ngibathembisa ukuthi eyi bazojabula kakhulu, zikhona ingoma ezihlekisayo, ezinye ezikhalisayo, ezinye ezibuhlungu, ezinye ozokholo. Njengabaculi sikhala ngamalokuza lawo athepwayo ukuthi bangayenzi lento ukuze nathi sikhule ngoba kunzima emculweni.
Idlalade labo leli lengoma ezilishumi lambili kukoqela lale ethi izandla ziyagezana. Bathi udabulise kudweni kuleli lalade ngolokuthandana lokusizana njengabantu besizwe sinye. Kanti ke uAbednego Ncube uthi makhulu amaphupha abalawo ngaleli qembu.
Ikusasa lihle kakhulu ngoba abantu abaningi basimema nje emcimbini eminingi okubonisa ukuthi bazijabulela, balithanda. Amaphupha ethu ukuthi sengathi abantu abaningi kakhulu amantombazana bangangena kule ndima yomculo wesintu, sibabone bonke bekujabulela bekuthokozela ukwenza umculo wesintu ngoba into zamasiko lezi.
Because elihle liphume enkundleni ngale ethi ake liqele kancane sesingena thina. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Yeke ngo Charity Dube intombi yeGwanda uhlabela ke kamnandi lapho bazama ukuhamba ngonyawo lwengane zoma lapha yekodwa hayi bahlabela ke kamnandi.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini
ku Live Talk. Umthwakazi omuhle lamhlanje sikhangela imali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama bond notes ethulwe ngusibalukhulu webanga elikhulu kuliviki. Ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla aphikisayo athi uhulumende weZANU-PF sokumele avume ukuthi sehlulekile ukulungisisa umnotho. Umbiko wokuhuga abathengi oyethulela ibhanga leBarclays emaphephandabeni ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwele izifiso zakhe subangele inkulumo. Hayike kwanele kokolamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilanga.